Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa lamuhla okwehlandla lesibili. Kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Kutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikukuqwa khona ngoba kathethe sikhangelele i-generation entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lunyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ukungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayenelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko ye-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo okuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho lapho uhulumente angenele khona sesitakula umuntu isikolo ufanele sicotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavalwa, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqinisweni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labekhona labona abasebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisa ukuthi bathole income. Ngokunjalo abazali bayakhala sibelokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo, abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ngani alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela besiku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane, abantu behamba ngezincwadi, abantu bengavumi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyeza ukuhamba hamba kwabantu isiyachaya u8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe upresident Mnangagwa wenele ukuthi avule okwaleyo amaviki amabili ayedluleyo lamasuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingagcansa ngendlela kodwa liyananzela ukuthi igciwane likasi ukugcansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangagasi ukuxubana lokuhambahamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule okuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi ukumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyana eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine sikhona phose lezikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gcikwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khonoko kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngakina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibi i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abalayo leyo mali. Ngokunjalo kuzawa le ngozi yokuthi phose i-environment abaophareta kiyigcine isenza igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni. Kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo. Kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu, 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus. Kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amatshumi amathathu, 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu. Abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele parlamente kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleni North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edalele parlamente lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yemandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhitshiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa. Siyafika mbona ngani siku-around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhitshiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedele parliament angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiwo ase-parliament kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edalele parliamente labanye sizwa kuthiwa baya kubandla leZANU-PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Ngingakutsho Gande okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliamente kutshoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo yikho bezasebenzisa konke okwe state ama instruments awe state wonke nje poste abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusele emadale kuze kuyefika emapholiseni emasotsheni sesingene kathe sabona laseparliamente ukuthi leli bandla kalichabalale ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliamente kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliamente esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi rasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwafuza ukuthi be imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki hatshi kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathabeleland North. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuZANU PF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha eyabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathe sizokuvunwa kathe sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuZANU PF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy ye so kuqulwa kathe sikakuquli labantu bakhona.
Ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngale ndlela sesiyafika kukhetho kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqoba?
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarikholwa kumbe abanye bayangena kuZANU PF yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizange yena ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sibe ingqondo entsha kufanele uhle uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu 18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembu leli yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 kumbe 2023 abantu abavotayo baye sebelombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona ngiyavumelana lakho mina akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali kathesi ngoba yisikhathi sokuthi kube le rebrand.
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obengumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetheya wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi-52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubanani, salubanani basakazi bakaStudio 7. Ngiyabonga ngehlelo elisethuyela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibonge nakuthi indaba yezanu-P F la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi-ke yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigange zikhona phakathi kwezanu-P F, okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihloko, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thakazi kumbe njani angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abanibuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona bantu bakithi. Hayi, mina ngimpawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi, i-sanction yalo iqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela kuthi i-sanction ingaqhubeki lokhu isiya phambili beke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe bazenzathi ngezinjani. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha bayishaya abantu. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha bantu bakithi sezohlupheka emazweni. Lawa amazwe sikuphe ama-economy amakahle bazosivumela sohlela emazweni ethu and liwehlelethi ilizwe lidebutaso alibonisi nje lokuthi izalunga ivine kancane kuyabheda kubi. Into abazenzathi i-government liyane imbe yazi ngiyazi ukuthi umuntu osalandela i-government lezanu-P F uthi usitshela ukuthi uyenzani nje. Hayi, lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba ibayamdinga into embi yena uyenzileyo waniyiphi? Ngoba ube right uma esiyakhipha umuntu eplaza nakukho umuntu akavumele ukuthi ufanele uqhampe umuntu ezongena endlini omunye umuntu ekuyena ngezomakhonyana. Ukhonya kanjani intanazo yakho? So liyayibona ngempinto yakhona ungayibheka isaselo tribalism phakathi sihlasile sithi siyenze ngani into yomqondisi wala ma-tribalism. IZANU-P F nokwayele tribalism and abakithi abasesindebeleni abakuzanu-P F ungabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzanu-P F baziphendula babawamashona sokani nawamashona awasafani nokuthi avela abayikhulumeinethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo ne-about amashona phela sekuphendule babawamashona abasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fake isiyitsho nje bantu bakithi, lo mqondisi la etwele kuyo manje simncediseni into endisi yalena F namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu labo kuthi abedoti abe-rong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa achaya abantu la bantu abafaka bebhetshe ezibhetshe because bonke la maphosa abona-rong alimaza abantu. Iphosa elinjani elilimaza umphakathi? Ebozobona khona nje ukuthi iZANU-P F yona umuntu wesindebele naye ifunde phakaphi. So ithi nantu bakithi asinde into kubasibambane le phakathi abantu abayifuni siyivoteleni siyinikeze amandla ngokubusa abayifunga abantu bangayifuni iZANU-P F bayakwazi impumelelo indlela impumelelo abayifuni. Maybe bona ilizwe makuma-sanction bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle ama-gold lao mawu kusabukuma-sanction batshontsha kahle wakhola muntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikho ndlimba usantu bakithi esindebeleni le phakathi asiyivoteleni yezasimeleisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisiba lamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje, ngiyabingelela sihloko, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika olutsha nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi, ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele. Ngikhonseni kakhulu kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami as long indaba yeguground ingalungiswanga angake lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeleland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele indaba vele amabhadi ahlale lilandela lelalizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukulungisa engkwenza ukwenza nisho lokho ukuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlele ukuzisola abaziboni belephuda ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba abantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ithi uNkulunkulu aligcine iphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe le fike manje icorona izasesidlule kodwa le yakithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje lokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sokufanele thina sizakhamizi sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenza ngowani ukuthi ixhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebelezenti kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadale lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasifusa ngendlovu iyangena yona lakhe labakhona ilizwe libuswa ngama-social shuwasi ukuthi libhaze hayi akula ndaba sihlobo zami ngiza kugcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ekhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19 sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu
uma sikhuluma ngo-President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi nxa ukhangela ngelihlo elibanzi ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ungumrepublican singamtshayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo ikakhulu lapha nge-COVID i-COVID abantu sebehlatshiwe bayahlatshwa abanye sebehlatshwe wesibili ngeviki eliphelileyo okhulume ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa i-COVID uzabe sehlatshiwe ngibona mina ngenxa ukuthi bengi kho kwabantu laba abamele behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa so lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona lapha endihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangele ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe abantu behlezi lama-desk abo lama-injection bemelele abantu abazohlaba kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade zithembisile zizaphumelela sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende sabe sesihlatshiwe i-COVID kulezi mali zokuthi izikolo zivulwe kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela ezingena ku-Obamacare ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful
siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19 ubona njani wena udaba lona
lapha nzakuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina ngizawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation angiso umuntu wezani angiso umuntu we-MDC ngingomuntu ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu batshona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigna begcwalisa i-stadium abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayelayina bayevota singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayisila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu bathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabe lekota yabantu asebehlatshiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufayi ngayiphi indlela thina nxa sibele election angiye izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa election ukuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthwe kwenziwe singelanto esiphetheyo sizakuthi ukuthi le meet ukuthi sigeze lapho esihamba khona semaralini sigqoka ama mask angkhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama sanitizer sizidubekile kodwa eralini siyahamba
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Seattle eWashington State.
Namhlanje ngesikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamathumi ayisikhombisa 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.